Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Njani mthwakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesibili mhla ka 31 kumbimbitho 2020 ngontungamili nkomo endabeni zekuseni namuhla.
Sibona ungathi leli nyathelo elihle nguhulumende kuyinyathelo elihle elizancetha futhi ukuthi laba bantu bangene ebantwini bafundisa abantu ngalowo mkhuhlane.
Uhulumende uthi uzaqatsha izisebenzi zogatsha lwezempilakahle ezedlula 4,000 ukuze ziphathise umsebenzi wokulwisana lomkhuhlane we-coronavirus.
Amabhenki abhaliwe okuphambelela lokhu uhulumende akade ukuthembisa abantu ukuthi amabhenki azabe evuliwe ukuze abantu bakwazi ukulanda amasentinyana abo abalawo khona ebhenki.
Ukuvalwa kwelizwe ngenjongo yokwenqabela i-coronavirus kuyaqhubeka, kodwa abanye bakhala ngokuvalwa kwamabhanga.
Abantu bemakhaya lomkhuhlane we-coronavirus abalalwazi olukhulu ngawo.
Iningi emaphandleni livikwa lingelalwazi olwaneleyo ngomkhuhlane we-coronavirus. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Uhulumende uthi uzaqatsha izisebenzi zogatsha lwezempilakahle ezedlula 4,200 ukuze ziphathise emizameni yokwenqabela ukumemetheka komkhuhlane we-coronavirus. Kumbiko awethu le izolo ophathelane lemizamo kahulumende yokwehlisa umthelela walomkhuhlane kuZulu, umphathintambo obona ngezemali uMnumzana Mthuli Ncube uthe njalo uhulumende sezaqalisa ukuphathisa izimuli eziyisigidi eziswelayo ngemali yokuziphilisa. Uthe uhulumende usefake imali engange $500 million kunhlelo ze-coronavirus. Uncube wengeze wathi uhulumende sesule umthelo wezinto ezifunwa izibhedlela ngesikhathi sokulwisana le-coronavirus ezifana lemitshina, amaphilisi lokunye okudingakalayo. Uveze njalo ukuthi uhulumende selaye ingatsha zakhe zonke ukuthi ziqambule imali eziphiwe kubhajethi yalonyaka ukuze ifakwe kunhlelo zokulwisana le-coronavirus, yona esibulele abantu abafika 40,000 emhlabeni jikelele okugoqela oyedwa eZimbabwe. Uncube uthe njalo umthelo okubili ekhulwini obanjelwa abantu nguhulumende la usuzasetshenziswa kunhlelo zalumkhuhlane. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association uMnumzana Ambrose Sibindi.
Leli nyathelo kuyinyathelo elihle lithethwe nguhulumende ngoba sinanzelela ukuthi uhulumende nga sikhangela ukwenzala kwamanye amazwe anyabo Italy, sinanzele ukwenzala kubo Spain, kuyatshengisa ukuthi lomkhuhlane nxa ungazivunyela ubani umemetheke uyingozi enganani. Usuka wenze labo okuyibo abancedisayo abasebenza kwezempilakahle phose basiphelelwe ngamandla okubana bancedise labo abadinga uncedo. Ngokunjalo sibona ungathi leli nyathelo elihle nguhulumende kuyinyathelo elihle elizancetha futhi ukuthi laba bantu bangene ebantwini bafundise abantu ngalowo mkhuhlane. Leli nyathelo elihle sikhangele ukuthi liza kusebenza, sikhangele njalo ukuthi labo abazacelwa ukubana bangene kulowo msebenzi labasebenze ngokuzimisela. Kodwa sikukhangeleyo njalo ukuthi uhulumende zenze njalo sesikukhangele ukuthi engxenye laba bantu uhulumende engabachathi kuphela kodwa abadinge le mpahla lezo zokusebenza lezo zokuzivikela, ngoba kwesinye isikhathi siyananzela ukuthi bangaba khona omongikazi, bangaba khona amadokotela, kodwa nxa benganikwanga impahla zokusebenzisa ama-tools lemitshina le esithi ngama-testers ezokuthi umuntu ahlola abonakale, kungagcina kungasebenzelanga kakhulu. Kodwa-ke kulinyathelo elihle lelo esithemba ukuthi uhulumende uzakunanzela lokho.
imali le ebikwa izaphiwa imuli ezifika isigidi ungathi linyathelo elanelayo yini leli nxa sikhangela ukubana banengi abantu abampofu abadinga uncedo eZimbabwe
esikunanzela sibona ngathi iphosele imali ngokubona kwethu njengezakhamizi iyimali ephansi ebesifisa ngauhulumende uyingezele abaningi ngoba sinanzelela ukuthi abantu abaningi kakhulu bayalidinga lolu ncedo. Kuzagcina sokusenza ukuthi njengoba ngathi imali le ikhanya ngathi ayisoziyenela abantu bonke, kuzenze ingxenye kube lo bugwelegwele esingathi yi-corruption ukuthi laba abayinikayo abayiziphathamandla zikahulumende sebengaqalisa ukwenzo zokuganga ukuthi banike ingxenye abangayo bawumbabanye abaziyo ngoba benanzelela ukuthi abantu abaningi bayayidinga kodwa benele. Yengozi esibona kodwa sicela futhi kakhulu ukuthi le mali nxa inikwa sidinga ukuthi inikwe kusegcekeni lo sithi i-transparency ngoba sesibala lohlupho olukhulu eZimbabwe lapho imali ziyaphuma kodwa laba sofanele banike izimali bangasaphumela egcekeni ukuthi imali ezo bazinika njani kuqinisa kulokutshontshwa okuthile besifisa sibili kufaka ama-control and checks ukuthi le imali kubonakale ukuthi ngeqiniso ihambile kulezo zinto ezidingakalayo. Njalo futhi besifisa ukuthi nxa sithi bebuye bazonika abantu balapha koBulawayo banika abantu beGweru banika abantu beHarare bonabo bantu bazi ukuthi bangobani iphablikhi bebazi ngobani kokungiyancedisa ukuthi sibone ukuthi for sure le imali ayitshontshwanga lokuthi bangaboni bahlala ngapho kwenzeka ukuthi ofisa ukuba nalandele laye akwazi ukulandela abone ukuthi for sure le imali ayitshontshwanga isetshenziswe abantu abadingekayo ngoba kwesikhathi ngaqininiwe labanye abantu abangajizefile.
Uhlelo lokuhlala ezindlini balulandelile yini abantu khona ngapho koBulawayo izolo?
Lukhanya lusebenzile abalutshana bona kade bona behamba iningi labo bekuyilaba abantu akade kufanele bahambe emsebenzini enale ekhethekileyo okuthiwa ngama-essential services. Kodwa-ke sinazela ukuthi lihlupho lube khona ebantwini akade beloku bebonakala besendwendweni zempuphu. Yikho kuphela singathi sibone ungathi kuyahlukuluza nje abantu ukuthi bonabo bantu bagcina indlela kade bengathi beminyene sokungenza futhi ukuthi engingangase kodwa ngokuningi babantu sibili kuyathabisa njalo kuyabongeka ukuthi abantu kade behlezi ezindlini sesixwayisaka la abantu ukuthi lanqabe siyendendweni zempuphu cela ukuthi abantu laba bazivikele sikwazi impilo le ngethu ngoba umkhuhlane ungahlasela impilo yami iyaphela abantu abasale bedubeka. So abantu ekumeni kwabo laphana sokho sibaxwayisa sibancenga sibacela ukuthi abantshengise ukuthi ekumeni kwabo imitha leyana evunyelweyo ibe njeyana bangaminyani kuzasincedisa ukuthi lo mkhuhlane siwenqabele ukuba nosabalale.
Umnumzana Ambrose Sivinde ngumqondisi wenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association. Ukuvalwa kwelizwe ngenjongo yokwenqabela ukumemetheka komkhuhlane we-coronavirus okuqale izolo kuyaqhubeka kodwa uZulu uthi ukuvalwa kwamabhanga kumchiye ephakathi kodubo. Amabhanga avaliwe lanxa uhulumende ubethe azabe evuliwe kanye lamabhizimusi apha uZulu inhlelo zempilo ezibalulekileyo. Indleko eziphuthumayo ezidinga ukuhlawulelwa kathesi zigoqela emihloliso yezinga le-O level. Kutsho isikhulumeli senhlanganiso yabathengi i-National Consumer Rights Association umnumzana Efidlela Ncube.
Amabhenki avaliwe okuphambene nalokhu uhulumende akade ekuthembisa abantu ukuthi amabhenki azabe evuliwe ukuze abantu bakwazi ukulanda amasentinyana abo abalawo khona ebhenki ibabhadale i-exam fee ye-O-level A-level edingakala nje njengoba inyanga iphelile kunje bakwazi ukuthengisa inkwa bakwazi ukuthengisa impupho bakwazi ukondla abantwana bathenga imithi lamaphilisi bakwazi ukuphila. Akukho khona lokho nxa ngabe ibhenki livaliwe. Nxa kuvalwa ibhenki kusho lokudla kakukho endlini ngokuba balutshwana abantu abalemali esingathi thina ngesikhiwa abaku-mobile banking. Abantu abaningi bayangena emabhenki amapentsheni alandwe emabhenki yonke into ilandwe ebhenki. Ngakho-ke nxa kuvaliwe emabhenki kusho ukuthi kuvaliwe yonke into. Yingakho nje lama-supermarket ukuthi nxa ungena kiwabone empty kunge la muntu ngoba phela abantu abanamali usizi luza kwandeke lusiya phambili.
Manje ubona kuzaphile kanjani amalanga angu-21 wona amabhanga evaliwe?
Ngama penge ngasavulwa ngakusasa lokho okusayo. Kusho khona ukuthi impilo izakuma ebantwini. Ngci akula lutho luzahamba ibaza bula indlala abantu ngoba phela njoba senge ngasho ukuthi amasentinyana abantu laba bangathi bakuzuzile lokhu lalokhiyana kuhlale ebhenki. Kuhle nga kungasatholakala ukusho khona ukuthi kakusoze ukuba lempupha, kusoze ukuba lesinkwa kulandlela ozakondla ngayo abantwana nxa ibhenki ngekho. Akulandlela yokuthi kubhadalwe i-O level, i-A level, i-exam fee, kutsho khona ukuthi yonke impilo izakuma elizweni, usizi luzaba lukhulu. Angikwazi ukuthi nguhulumende onjani owehlulwa ngamabhenki nje. Kuyabonakala ukuthi ngumhlambi kazelusile umuntu uyazenzela ukuthandayo bayakwazi ukuthi kakula hulumende akula muntu okhona ukhangela nje uminister we-education kuyahamba kuze kufike namhlanje ekwazi ukuthi amatitshala akula transport yokuhamba amahead kakula transport yokuhamba angahambisa laba ababerejistile ukuthi bazabhala i-O level ne-A level ngoJuni langoNovemba ngokuba akakula transport basuka njani ezigabeni lezi abakizo behambisa lawo magama kuma district offices. Into edingakalayo ukuthi uhulumende abone ukuthi amabhenki avulwa kube khona zonke izinto ezidingakala ukuthi abantu baphile ngalesi sikhathi kulushwa nalegciwane le-coronavirus. Nga kungasenziwa ngalezo zinto akulanto ezahamba elizweni. Okwesibili kumele uhulumende adlulisele phambili usuku lokuvalwa kokubhadalwa kwe-exam fee ye-ole A-level lakho kokunye okungabe kubhalwa ngabe ngu-grade 7 kungabe ngokwe-university noma yini. Konke kumele kudluliselwe phambili.
Umnumzana efidlela Ncube isikhulumeli senhlanganiso ye-National Consumer Rights Association. Ubexoxa ecingweni lo Chris Gande we-Studio 7 ewobulawayo.
Yebo 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 mthakazo muhle siyalinxusa kuhlelo lwabatsha olwe The Connection esililethulela lona ngolwesibili maviki wonke ngo 8 p.m. kusiya ku 9 p.m. Namhla sixoxa ngomkhuhlane we coronavirus osubulele inkulungwane zabantu emhlabeni jikelele ukugoqela eZimbabwe kodwa ngenxa yalomkhuhlane ngalisoze lenelise ukusitshayela incingo ngoba sisebenza sisendlini lanxa kunjalo asihlanganeni kuhlelo The Connection namhla ngo 8 ntambama.
Inengi emaphandleni libikwa lingelalwazi olwaneleyo ngombhuqazo we-coronavirus njalo umumo welizwe wenza kube nzima kakhulu ukuthi abantu bazivikele. Isiphathamandla senhlanganiso ye-Rural Communities Empowerment Trust umnumzana Vumani Ndlovu uthi uhulumende kumele aqhube umkhankaso obanzi alimukise uzulu.
Abantu bemakhaya lomkhuhlane we-coronavirus abalalwazi olukhulu ngawo ngendaba zokuthi akubanga lembiko ekhambileyo kabanzi. Abantu bebedependa kakhulu kuma-radio lama-newspaper kodwa nxa usiya emakhaya kanye uyafumana ukuthi leyo mbiko kumbe indlela zokukhankasa kazikho emakhaya, abala access lama newspaper kunye lama radio. Kungakho ke ulwazi lufiphele ebantwini bemakhaya kabazi kakhulu, yikho nxa sibhotabhota besifumana ukuthi abantu bebafica bebuthene bengagqize qhakala. Kodwa imizamo iyazanywa ukuthi yenziwe ukuze lolo lwazi lufinyelele through ama structures akhona emakhaya anjengabo councilor labo sobhuku.
Elikhuluma labo bathi bayazilandela yini zonke izixwayiso zokuzivikela.
Sinanzelela ukuthi kuba nzima ukuthi abantu balandele lezo zixwayiso zokuthi bangazivikela njani ngendaba zenhlupho ezinengi ababhekane lazo. Zafumana ukuthi indaba zamanzi ziyahlupha emakhaya, abantu bathona begcwele bebuthene ezibholaneni, kunzima, basebenza ndawonye, babesebenza mhlawumbe emgwaqweni bezama ukuthi belungise indawo zabo, babesebenza ndawonye khonapha beminyene. So kunzima ukuthi mpelampela bazivikele lanxa betshelwa ukuthi baqakise kakhulu izinto ezinjengabo social distancing. Kuba nzima ungafika ezibholaneni lapha abantu baminyene, akula ngendlela abangabalekela ngakho lokho. Uthi uyakhangela le mabhasini, kuyabe kule bhasi eyodwa mhlawumbe ehamba kuleyo ndawo, abantu bayaminyana nxa besiya mhlawumbe ezibhedlela kumbe besiyadinga ukudla, bala kudla abantu. Kungakho-ke bayabe bedinga ukuthi begade amabhasi, begade izinqola besiya mhlawumbe kuma-growth point kumbe be-center lapho mhlawumbe abangathola khona ukudla. Kuthi lanxa befika khonapho uyafica ukuthi bakulesi minyeminye bezama ukuthi bedinga indlela zokuthola impuphu. Nxa kuthiwa impuphu ifikile amalayini angikhona besesabeka. So ngaze bebekwazi kwesinye isikhathi banqatshelwa zinswelo abahlangana lazo, izinswelo ezinjengokuswelakala kokudla, ukuswelakala kwamanzi.
Umnumzana Vumani Ndlovu ngumkhokheli wenhlanganiso ye-Rural Communities Empowerment Trust. Ubexoxa ecingweni le-Studio 7 eselupane. Selikubonile na okusemaphephandabeni namuhla. Iphephandaba le-Herald libika ukuba umongameli Emmerson Mnangagwa uthi ukuvalwa kwelizwe okwamaviki amathathu kayisiyo ndlela yokujezisa uZulu kodwa yikumvikela kwisifo se-coronavirus. Iphephandaba le-Chronicle lona lithi intathelizindaba yalo ebisebenzela emashwingo umnumzana Walter Mashwazi Gaseko. Soku isikhathi senu balaleli, lapho esilipha khona ithuba lokutsho iloba yini okusenhliziyweni zenu.
Ngibingelele msakazi Lomuhle, angibingelele abalaleli bakho ngendawo ngendawo emagumini wonke omhlaba. Sicela balaleli elimnyama esivela khona eZimbabwe la sidalwa khona. Angeke ngisho nje sithi singazikhohlisi bantu bakithi. Umuntu lapho akhona la ahlala khona kahlale khona, ngoba nasibona lesifo sibhebhetheka ngendlela esivivile emangalisayo kakhulu. Kuyisifo esingathatha nje wonke umuntu, asinabala, asikhetha, asinakuthi ucebile umpofu, siyathatha asidlali. Kungathi mhlawumbe wena kuyasuka sikhohlisa ukuthi mina ngumuntu omnyama, ngoba sokukhona okusekulethayo vele ukuthi abantu abamnyama hhayi asibathathi. Angikutshele ke ngikuxwayise futhi kulokho ukuthi nazelelani lapho elihamba khona, inazelele kakhulu iy'phathe kahle, sisanidinga singabantu basekhaya. Ngizinakekele bantu bakithi, asibongi kulokho. Amen.
Siyalibingelela bantu be-Studio 7. Ibizo ngulindiwe Moyo, ngihlala e-Rustenburg e-Northwest. Ngapha i-lockdown yethu sihleli ezindlini, akuphithizeli, akunyakazeli, kuthuli nje kuthe zwi, asiboni lutho.
Amatita ngizezimu egogwe elitotshani, nantu-ke udaba lwami engikhala ngami. Sisegusini bantu benkosi, egusini esigangeni, asina izibhedlela manje zivaliwe. So ngomkhuhlane lo bantu sisevaliwe, sizayenga kanjani? Siyakhala bantu, siyakhala asina into esingayenza inetwork lakithi ayikho uyenza ukuhambela ngaphansi kwezihlahla so uma umuntu engabanjwa ngomkhuhlane uzoyenza kanjani ngapha siyakhala zisevalweni sicela ukuthi ngabe singama kunabantu abangabalosizo ukuthi labo besisize nathi ngoba lapho esihleli khona umkhuhlane ongaqamuka nje futhi kuphela kwesizwe zenkosi
Salubonani, salubonani Studio 7, ikhona uSmile Dwayne, ngiyabonga abadala ngokuzwa lokho lokukhulumayo. Eh kubuhlungu indaba yasekhaya. Nxa sizwa ukukhulunywa ukuthi kune shutdown ekhaya, indlala ivele ihlasele kangaka. So sizophila ngani? Abantu bayophila ngani ekhaya? Kuvele kulanjwa kungela shutdown. Uma sekule shutdown kuyofikwazi. Lolu lusizi lolu. Ngani kuyangenela abanye abakhonayo ukusiza basiza abantu abanika ukudla ngoba abangalimanga yinkinga abadala. Abalakudla. Abazothola lapha ngendlala yodwa kuzobaba lawa abangconywana nxa ukuthi batholile abakuthola ukudla and then nxa bangathola batholile kodwa nxa bangazange batholi abadala bami indlala yodwa le yabonga abadala kuqhubekele phambili ngomsebenzi wenu
mina ngikhuthaza abantu ukuthi abahlale ezindlini njengokutsho kahulumende mhlawumbe singaphepha kulo mkhuhlane ngomangene enyama yendlovu
njani emsakazweni Studio 7 yes esiphakathi kwayo i-lockdown mina ngizobuhlungu kakhulu ukuthi siphakathi kwayo kunjena asilalutho olungasiphusha ukuthi 21 days lezikwane okusho ukuthi indlala izabe isiqhunsa ukuzwayo angazi ukuthi uhulumende usuke wasilahla kanjani kwezinye indawo kwamanye amazwe kwande ukuthi ma kwenzakale into enje abe nguye uhulumende oselekelelayo asiphe ukudla sincedise konke kodwa sibone sekela abantu bekhweza abamabhizimusi bekhweza izinto zabo kwo-free market bokungathengeki kukhweza yonke into abe sekhuluma athi yena uzabajezisa kodwa sesikwazi lokhu njalo sesikuqhelile ukuthi uhlale khuluma ukuthi uzabajezisa kodwa engabajezisi asazi ukuthi uzabajezise nini yinto esizwisa ubuhlungu kuleyi lockdown otherwise hayi umkhuhlane sibili usukhona kwelakithi njalo kuyasethusa kakhulu lokhu sengathi uNkulunkulu angangenela asiphephise kulolu bhubhane
bantu be-Studio 7 ngifake i-audio yami lami alingiphendulanga ngiphenda ngokubhala kodwa ngithe khona mina right thina esemasimini ke sibheka luphi uhlangothi singaye emasimini yini ngoba emasimini kulokhu yokuncane kulisemasimini singakwide sisuke kudleza inkomo yini thina sihlale emakhaya siyenze njani
labo bekungabalaleli be-Studio 7 abasithumele imilayezo yabo nge-WhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. Ukumemetheka kwamkhuhlane we-coronavirus kwele-Spain kukhanya sokudeda. Lo mkhuhlane usubulale abantu abedlula inkulungwane eziyisikhombisa 7,800 kulelo lizwe. Inani lasebebulewe yilumbhuqazwe kwele-South Africa selifike kwabathathu kanti njalo inani linye selibanjwe yilumkhuhlane kwele-Botswana. Sizigqibeke ezekuseni ngokukhangela udaba oluhamba phambili khonapha eMelika. Inani labantu asebebulewe isifo se-coronavirus eMelika selikhwele lafika kunkulungwane ezintathu 3,000. Abahlaselwe yilumkhuhlane bangu 161,000. imelika iyo ekhokhelayo ngenani lasebebanjwe lomkhuhlane okuyinto ethusa abanengi. Sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala eCalifornia khonapha eMelika lapho iCorona ehlasele khona kakhulu umnumzana Divine Dube.
Thina lapho esikhona sesile nyanga egcweleyo sihleze ezindlini sisebenzela khona ngenxa yalo mkhuhlane iCoronavirus. I-university lapho engikhona iStanford ivale kumaviki amathathu adluleyo okuthi ukuthi kuso sonke sanalesi sikhathi besivele sisebenzela nje endlini. Okuhle nje ukuthi khona ngapha kulula kakhulu ukuthi abantu basebenzele ezindlini kungadingakathi bahlangane mathupha. Kodwa kubuhlungu nje ukuthi ngenxa ukuthi indawo eziningi sezivalile kunzima ukuthi nxa kukhona mhlawumbe umuntu akudingayo angasoka ukuthola mhlawumbe ngokukhuluma nomuntu kumakhala ekhukhwini kumbe ngokukhuluma laye kusetshenziswa indlela nalezi ezifana labo Zoom. Kunzima ukuthi umuntu asebenze kodwa sesiqalile ukujayela ukusebenza lezindlini sokukhanya nje kuyinto yemihla ngemihla.
Uzwa njani nxa uvuka nsuku zonke ukhangela izindaba ubona inani labantu abafayo khonapha eMelika kanye lababanjwe yilo mkhuhlane?
Mina ukungqinisa kakhulu ukuthi njengomuntu ongasizo sizalwane seAmerica kuyangisabisa njalo kuyangqinekisa ukuthi ngibone abantu abaningi besifa umhlaba wonke jikelele ikakhulu nxa sikhayela lapho engikhona mina eCalifornia. iCalifornia ngeyinye yezindawo lo mkhuhlane osubhahe khona kakhulu. Kwesabisa yebo, kodwa okuhle ukuthi kuyakhanya ukuthi khona abantu balapha bazama ngazo zonke indlela ukuthi bancedise abantu ukuthi bayenqabele lo mkhuhlane. Kodwa ke nxa ngikhanyele kwelakithi ikakhulu eZimbabwe kuzwisa ubuhlungu ukuthi lanxa nje umkhuhlane lo khanya ngathi awukangeni kakhulu kubikwa ukuthi abantu abafumanwe belawo bayisikhombisa kuphela. Inhlelo zempila kahle kwelakithi zibhidlika kakhulu ukuthi nxa kungenzeka ukuthi ungene abantu abaningi bangachabalala. Siyafisa nje ukuthi kusenzakala konke lokhu mhlawumbe kube kusenzakala seZimbabwe kwelakithi lapho esiyabe sihleli khona lezimuli zethu. Kodwa kuyesabisa ukuthi mhlawumbe nxa singabaleka lapha kwela America singale sithole umkhuhlane sigcwele yonke indawo kungaba nzima kakhulu. Asazi ukuthi kungenziwani kodwa nilethemba lokuthi mhlawumbe zenezindlela ezenziwayo ezijeneyo amazwe goqela iAmerica la mazwe akithi Africa akwenzayo ukuthi azame ukuthi ayenqabele umkhuhlane mhlawumbe kungancedisa ngendlela ezijeneyo.
Omnumzana Divine Dube isizalwane seZimbabwe esihlala khonapha eMelika. Amadodana asewisili ukuziphetha ezekuseni sikhangele ebezihamba phambili. Uhulumende uthi uzaqhatsha izisebenzi zogatsha lwezempilakahle ezedlula inkulungwane ezine ukuze ziphathise kumsebenzi wokulwisana le coronavirus. ukuvalwa kwelizwe ngenjongo yokwenqabela ukumemetheka kwe-coronavirus kuyaqhubeka, kodwa abanye bakhala ngokuvalwa kwamabhanga. Iningi emaphandleni libikwa lingelalwazi olwaneleyo ngomkhuhlane we-coronavirus. Kwanele Mthwakazi, kodwa likhumbule zikhona ezakusihlwa ngu-Fast 7. Asibeni sonke kusasa njalo kwezekuseni ngu-Fast 6. Olivalelisayo, Muntungamili Nkomo.